Loba nje uhulumende ezitshayela ihlombe esithi ubeka imithetho ezamabhizimusi amancane elohlonzi njalo ethuthukisa lawo mabhizimusi, abatsha abalayo imizamo eminje bayakwala lokhu besithi iyancindezela imithetho ekhona khathesi. Omunye osakhulayo olebhizimusi lokuthenga lokuthengisa koBulawayo, unkosikazi Winnie Moyo, uthi kumele kube lemithetho elondoloza imali zebhizimusi lakhe.
Inkokheli zethu zingahlala phansi zikhangelisise esiwabiza wona ngama-policies lawana aqondane lezimali zethu, ukuthi nxa kungama-fiscal policy bangalungisa ngapi, nxa kungama-revenue policies bangalungisa ngapi, senelise lathi ukuthi sithole ukuphila.
Umnumzana Emmanuel Mpofu ngosakhulayo olebhizimusi lokubolekisa izimota koBulawayo, yena ke uthi abanjengaye bafisa ukuba kube lemithetho engenza bethole imali emabhanga.
Njengami loba ngifuna ukwengeza izimota zami akukho lula ngoba angenzi imali eningi ngelanga. Ngiyabe ngifuna iloan ebank kodwa ukuyizuza akukho easy. Sasithi iEmpower Bank izasisiza kundaba leyi, kodwa kukhanya labo balokuningi abakufunayo ukuze umuntu azuze imali. Ukusibisela emuva lokho.
Umlimi osakhulayo ohlala eChegutu, unkosikazi Rumpitsa eMatonga, uthi kungasiza nxa uhulumende engaba lemithetho ezakwenza kube labalimisi abaningi.
Ngebill yana babesithi khona every farmer, maybe it depending on how big you are, you should have at least an agronomist that is helping you. Mina ngibona ngane lokhana ku-right ngoba ukuba sifundisa vele ukuthi siyenze njani. Thina njengama-farmers siyabe sikwazi, antsho you can google and everything, but you won't know everything.
Kodwa umnumzana Brian Sithole, omunye weziphathamandla zekhansili yebona ngokuthuthukiswa kwabasakhulayo eZimbabwe Youth Council, uthi imithetho ekhona kayenqabeli abatsha ukuba benze abakufunayo kwezamabhizimusi eZimbabwe.
We also have the Empower Bank.
Kule banga labo ele Empower Bank lapho abenelisa ukuyathatha izikwelede ezikolweni zemfundo yaphezulu, kule ndawo lapho okulolongwa khona imicabango yamabhizimusi. Imfundiso iyaphiwa nguhulumende langenhlanganiso ezifana leyethu. Yikho ngisithi amathuba akhona, bengahlaleli izandla lengqondo ontanga.
Umkhokheli webhanga labatsha ele Empower Bank, umnumzana Shadrack Membere, uthi bayakhalala kakhulu abasakhulayo, kodwa ikhona imali yokubaboleka ebhanga leli enganceda ukuthi amabhizimusi abo aphumelele.
Imali ikhona, ama collateral of free loan yethu amanye angkhona ngama $100, amanye ngama $300, inkulu yangkhona i$500. So bangabuya njenge group bayenze i cross guaranteeing, bafile ama pledge form, sizabancedisa ukuthi bayithole imali leyo.
Umsekeli wenkokheli yenhlelo zabatsha kugatsha olubona ngendaba zabasakhulayo, umnumzana Office Dube, uthi uhulumende uzaqhubekela phambili ephakamisa imizamo yabatsha.
Iminister of Youth ilamathuba akhona amaningi kwabasakhulayo. Izikolo zokufundisa imisebenzi yezandla esingathi ngama-vocational training centers. Njalo siyafundisa ukuphathwa kwamabhizinisi. Njalo sinebhanga labasakhulayo esithi yiPower Bank elincedisa abasakhulayo ngokubanika imali.
Abanye abatsha abalamabhizimusi amancane bathi abalantshukuntshuku yokuthi imisebenzi yabo yaziwe ngokusemthethweni, ngoba bayesaba ukuthi ngenxa yomumo womnotho wakuleli bengazisola kusasa sebebhadala imali eningi kuhulumende wona amabhizimusi abo esathuthuka. Imithetho ekhona elizweni khathesi ithi nxa umuntu efuna ukusungula ibhizimusi alibhalise elandela imithetho efana lowe Companies and Other Business Entities Act Chapter 2135 kanye lowe Companies Act Chapter 2403. Abatsha bathi imithetho le leminye nje ileziqa abangenelisiyo ukuzilandela, okubalisa imali efunakalayo ekubhaliseni ibhizimusi, amaphepha atshengisa isimo semali yamankampani, ukuthi njalo ukuthola i-tax clearance lemvumo yokuthi iZimra ibambe imali kubhizimusi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.